Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 25 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kunanzwe usuku lweInternational Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla. Abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Amalunga enhlanganiso yabafundi ezinasu abafunda e-University of Zimbabwe abotshwe izolo amiswe enkantolo namuhla akhululwa ngesibambiso se-bail. Abesifazana abasakhulayo enyakatho yemandebeleni babikwa beyibo abalegciwane lengculaza kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kusungulwe umkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence ekunanzweni kosuku lwe International Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla. Abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Umkhankaso we 16 days lo uzaqhutshwa kuze kuyefika mhlaka 10 ngenyanga ezayo okulusuku lokunanzwa kwamalungelo oluntu olwe Human Rights Day. Unobhala jikelele we United Nations umnumzana Antonio Guterres kumbiko wakhe wokusungula lumkhankaso ukhuthaze uzulu jikelele ukuthi ebambane ukuze kuqedwe udlakela oluqondiswe kwabesifazana. Sixoxelo lwela amalungelo abomama eZimbabwe unkosazana Magodo Ngamahlangu, yena othi umumo mubi kakhulu eZimbabwe.
16 days of activism against gender-based violence is thola sesimene sizimba kakhulukazi ngoba nangu kulomkhuhlane ekhorela ukuthi umkhuhlane ekhorela lo lethe ukuhlukumezeka ikakhulu ngoba ukuhlanzeka ezindlini kudinga amanzi, amanzi kawekho. Sesikhangela ngokwemthetho, okwemthetho yebo nangu siyabona uhulumende lokho ezama ukuthi kube le mthetho evikelayo. Kodwa le mthetho ngitsho futhi ngenhliziyo ebuhlungu kakhulukazi la ngokudana ukuthi yebo kambe ukuthi uhulumende kayekeli ukuthi kona abeleke letter ama-policies angala funding anga implementwayo ngani ngoba ayize lokuba yize le kuba liphepha nje laphana bese kusithi laba abalutshwane abayenelisayo ukuthi bayabale umbe babe lokwafinyelela bawafinyelile bayakholise. Kukanti nxa umthetho sikhuluma ngokuthi ngemthetho efuna ukuvikela efuna uqeda ukudlakela umbe ukudlame ezindlini lokuhlukuluzwa kwabesifazana akumelanga ibe ngifinyelela ngenxa yokuthi ungubani, kumele wonke umuntu nje awufinyelela awuthole. Sikhangela kakhulukazi ukuthi khona singakhuluma sibi sama police ukuthi amapolisa akatholakali lapha atholakala khona kwezinsigaba nje sikhuluma ngezigaba zemaphandleni ukuthi beli police ukuzulithola ipolisa uyabuhambe uma ngomude kakhulukazi njalo ipolisa langkhona yabo ngoha umele uhambe ukuthi uyelilanda. Cabanga nje nxa ungumama usuthe wehlelwa ludlakela endlini sokumele wena ube ngosuka futhi edinga ipolisa uhambe about 8 kilometers or 10 kilometers alandelela ipolisa. Sesikhangela kwezindawo uthi usalanda ipolisa emadolobheni uthola ukuthi amapolisa athi malutshwane kumbe kalamota kuya ukuthi ayekuvikela. So imithetho ingaba khona kodwa ukuvikeleka kwabesifazane labahlukumezekayo ezindlini nje i-gender based violence ngoba singakhohlwa khona ukuthi wona singaqapheli kakhulu ukuthi ngomama kuphela i-gender ingaba ingenziwa ngomama kubo baba. Udlakela lungaqhutshwa ngomama kubo baba, udlakela nje ezindlini uphela kwalo. Sibona kwe ngesimo somnotho eZimbabwe luzaba yinto ezeneze ngoba as long as ezomnetho zingazinzanga akulakuhlaliseka nxa abantu belambile.
Sisungula nje umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lo kuyini ongakusho kwabesilisa kuhulumende kumbe lakubagcini bomthetho?
Uhulumende kabona ithulo umlando ukuthi abone ukuthi abantu baphephile esingathi i-social protection and social security yabantu. Ananzelele ukuthi lo section 51 e-constitution ukuthi right to human dignity. Wonke umuntu ophilayo lesizotha kumele aphile ngesizotha. Kodwa lesizotha sisithole ngenxa yokuthi khona isimo sezomnotho eZimbabwe lezokuhlaliseka kuhle kasikho.
Unkosazana Makoto ngamahlango ulwela amalungelo abesifazana. Abafundi be-University of Zimbabwe abathathu abangamalunga enhlanganiso yezinasu ababalisa uComfort Mpofu, u-Allen Marashe loTina Shegwasa ababotshwe izolo besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi bamiswe enkantolo kamantshi bakhululwa ngemali yesibambiso ibheyili namuhla. Abafundi laba babotshwe ngemva kokutshengisela besola ukuvinjwa kwabo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli entsha ye-University of Zimbabwe. Sixoxele siphathamandla sezinasu ekolishini leNasti kwaBulawayo, umnumzana Chris Mfundirwa.
Hayi, impilo yami isikhathi ekubi sibili. Isikhathi ekubi ngoba lokhu kutshengisa ukuthi umsebenzi wethu thina ezamazingane awuhlonitshwa lapho. Umsebenzi wethu nje siyabe sifunda amastudenti kube yiwo afunda endaweni yokukhululeka. Ama-students afunde ama-fees afodeka, ama-students afunde ngelakwesaba. Manje nxa kuyithi esilela leyo nto kuse kuyithi njalo esibotshwayo. Ngiyabona ukuthi labo ama-students abekhalele kithi lawo abe ngasela that freedom la baba lokusaba ngoba babekhalele ukuthi thina yithi ngizabakhulula. Ukuthi kuthiwa yithi njalo esibotshwayo akusikhathi ekukusiyo.
Amalungiselelo okhetho lwe-SRC okuyiso isisusa sokubotshwa kwabantu laba ahamba njani lawo malungiselelo?
Ama-students laba abotshiweyo abangu-8 bangkhona bekumele besimele ezinaso kuma-SRC elections. So okwenzakeleyo ukuthi kube nama-SRC elections amaningi lapha eZimbabwe jikelele from Nasi, Homage University, Bindira University, Lupane State University. So sikhayela ukuthi kuma-university amaningi izinasi bekuyiyo ewinayo kuma-university lawo. So sikhayele thina sifunthi ku-SRC e-UZ kukhanya i-admin yakhona ibona ukuthi ingayekelela lezinasi layo izanjani izawina lase-UZ lapho. So ba-treated that basis bawe-disqualifying ama-students wethu ukuthi bengameli kuma elections lawo ngoba I'm sure bebebona ukuthi since izinasi biwina iZimbabwe yonke izawina njalo lase-UZ lapho.
Ngezinye indlela sebephumile yini kabasancintisi yini kumbe bayaphambili ngokuncintisa?
Kareti since they've been released on bail, izethu si-release statement sisekekwanisa ukuthi beyeme kuma-SRC elections now. So since they are ready, they are able to represent, they are able to stand for ama-elections now.
Umnumzana Chris Fundirwa, isiphathamandla sezinasu ekolishini leNasti kwaBulawayo. Ukukhululwa kwezizalwane zakwele Israel ezilichumilane ezingezinye zezizalwane zakulelo lizwe ezithunjwe liqembu lakwele Palestine ele Hamas akusenzakalanga namuhla njengalokho bekukhangelelwe ngemva kokuba iHamas ithe ifuna ele Israel livumele izimota ezithwele uncedo lokudla ukuthi zingene enyakatho yesihlengeni seGaza Strip. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Phansi kwesivumelwano esenziwe ngemva kokukhulumisana kwamacele omabili ekhokhelwa yiMelika lamanye amazwe, iHamas ibizakhulula izizalwane zase-Israel ezilichumilane kude i-Israel layo ikulule izibotshwa zakwele Palestine Post ezingamachumi amane 39. Kweze maphandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulwisana legciwane lengculaza i-HIV kanye lomkhuhlane we-AIDS olwe-National AIDS Council of Zimbabwe luthi esabelweni semathebeleleni North abesifazana abasakhulayo yibo abalenani eliphezulu labathelelwa leli gciwane lula. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba.
Abe National AIDS Council of Zimbabwe bathi sebenanzelele ukuthi iHIV ihlasela abesifazane abanengi enyakatho yemandebeleni abaleminyaka esuka kwelichumi lanhlanu 15 kusiya kwengamachumi amathathu lane 34 ikakhulu emaphandleni. Umqondisi walolugatsha emathebeleleni North umnumzana Dingane Ncube uthi abesifazana labo abathelelwa igcikwane ngabesilisa abadala kakhulu kulabo ababaye ngabe bakhanga ngema.
New incidents or new cases of HIV ayenzakala ikakhulu emantombazaneni. Beyengeke ngabantu ababelezimali njalo mhlawumbe ekuziphatheni bengaziphathi kahle ikakhulu abantu abanjengabotsekeja.
Kwabesilisa uNcube uthi igcikwane le-HIV libhahe kakhulu kwabaleminyaka esukela kwengamachumi amathathu lanhlanu 35 kusiya kwangamachumi amahlanu lanhlanu 55.
Singakuthatha ngokutheni yi-age group sebephumule ezikolo abasebesilisa sebezisebenzela sebethola imali sebekwanisa ukuthi bengene kuma-relationship.
Uphenyo olwenziwe ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka odluleyo luveza ukuba abantu abangaba yisilinganiso sabangamachumi amahlanu lantathu ekhulwini 53% baphila le-HIV esabelweni lesi. Phezu kwegcikane lengculaza umnumzana Innocent Six Ncube ohlangothi lukahulumende olubana ngabesifazana olwe-Women Affairs Community Development SMEs Development eWange uthi omama abanengi bayahlukunyezwa ngabesilisa ezimulini i-gender based violence.
Ifime yethu ithi unite prevent GBV against women and girls. So the majority of abantu abahlukumezwa kakhulu ngomama lamantombazane behlukumezwa ngobaba nabafana.
Umkhankaso lo uzaqala ukwenziwa mhla ka 27 kusiya ku 30 Lwezi lapho izakhamizi zeKhazungula, Chisuma, Chidobe, Matezi lesikabela ezizafundiswa khona ngegender based violence qede zihlolwe igazi. Obona ngenhlelo zokulisana legcikwane le-HIV kulesi sabelo engwenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe National Network of People Living with HIV unkosikazi Sithandekile Mlawuzi uthi ngemva kwalokhu izakhamizi eziphila lengculaza zizathi gwaqa eChinotimba Hall zilumathise izibane kukhunjula labo ababulawa legcikwane leli phambilini kombuthano omkhulu ozakwenzela kuleli dolobho kunanzwa usuku lweWorld AIDS Day.
Siyarecognize ukuthi ukuze kunanzelelwe isidingo sokuthi kumele kube nemedication itholakale emuntwini wonke kwaba labantu abafayo, so bonabo basebenziswa ezama-statistics le-background ukuthi sithi nantu hlupho lukhona abantu bayafa.
Abazaphatheka kulolu hlelo bakhangelelwe ukuloba amabizo ezihlobo zabo ezabulawa ngumkhuhlane we-AIDS qede kwenziwe umthandazo. Mhlaka 1 Mpalakazi inkokheli zezempilakahle kuzwekazi le-Afrika izizalwane zakuleli kanye lenhlangothi ezehlukeneyo zizathi gwaqa edolobheni le-Victoria Falls ukuzonanza usuku lwe-World AIDS Day. Abaqoqi balumbuthano bathi amabhasi azaphuma asabalale ethwala abantu izigaba ngezigaba. Kuthi imbongi abaculi labo balibazise uZulu kwesinye isandla kuhlolwa igazi ukuze abafunayo bebekwazi isimo sabo sengculaza. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls ngiNokuthaba Dlamini.
Siyabonga Ntokazi yako Dlamini. Siye kuhlelo lwabesifazana.
S
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga lamhlanje sixoxa lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo ukhansila ka ward 23 enkulumane kobulawayo oke waphatha isikhundla sika sodolobho okwesikhatshana ekubandla lesisic
kona lokungathi kungenyana kodwa isibindi engazinika khona ukubona nimutha ngicela ukungena ukuba ngumkhokheli ongukhansila enginanzelela ukuthi bakhona kwaba bethile kuqala nabo bazibathola ukuthi babe ngosodolobho nabo bebeqala ngisele ukuthi ubaba lomama sobantu abathileyo ukuqathelanini bokwenzeni unkulunkulu nxa bekwenelisile ukuthi beqala bambe lowo msebenzi nami ngizawubamba kube lesibekelo olukhulu kakhulu ngisela kuvulayo sibekele kuthokozelela ukuthi kube lomuntu ongumama obamba sekuthiwa lithiwa ukuthi zivote zasesifimba bathathu ngaba nabo baba babili naba ngimithi mama wayeningi ngoba sengithola-ke ukuthi amavoti ami nasuka abamaningi yindlela engathola ngayo ukuthi ngibambile isodolobho
siyabona ukuthi kube lokhetho olusanda ukwedlula olokukhetha oza kuba ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo lawe ubuncintisile kodwa kwehlula
angizibele kumelele lonke ngibafuna njele ukuthi isodolobho wakobulawayo nomuntu yosindisa sibona kube mpingeko enkulu ukuthi umsekeli wakhe yabe ngumuntu owesazana ngokuseleka kwenze kuba nzima ukuthi sisekelane njengapho ngoba umama wakathethi ama-councillors athethiweyo amileyo ngoba angenaba ama-councillors yalaba abangene ngesilinganiso samavoti athole ngamaphako nxa sihlangene singe-12 so khonokho bekusenza sibe nesibili sokuthi ngenani lethu singethiza kwenelisa ukuthi sibanqoba besilisa kodwa ngokuseleka kwenhlanhla sehlulekile ukuthi
seneso isigaba se-proportional representation ungathini ngaso sinika abesifazana ithuba yini kumbe hhayi kwenza abanye bethi yisikhundla sokuphiwa nje
sona senze abesifazana bebe lethuba kusiya ngokuthi lowo oyabe tholile inhlanhla oanzine yena ukubambe ngayithi ndlela kwesinye isikhathi sithola sikuthathe njengokuthi laba abasinikileyo silungele sokuthi sizame ukuthi sithembeke sibo kakhulu ezisigcwalise izifiso zabo khonokho kwenza ukuthi kungathi kuyafandezela kakhulu ukukhululeka nokuzimela kwabomama ngoba kuyabe kungathi nawe wenzela umusa ukuthi kuphiwe so ngalesi sizathu sekufanele ithembeke ihloniphe laba abayibo abakuphephile bawunika lelo thuba bese kusehlula ukuthi uzigabanyeke kube nezinqumo ozithatha ukukhululekisa
ungasinika imbali yakho le kusasa yakho ukuthi ukhangelele ukuthi wenzeni ufezeni
sebenze kakhulu ukuzama ukuthi ngithuthukise abesifazana amantombazana yabomama kule nhlanganiso ekhulisayo isonga inakekileyo kakhulu kubala amathuba angathi malutshwana bangazange basoke inhlanhla yokuzuza lokuphuma ezimulini ezizayo engayisungulayo uthiwa ebhukini lazebozi center from 2001 kuzizosela isikhathi bengisebenzelayo ngiethana namantombazana nabafana nabanye njalo abasuselayo ngizisane labadolini labagogekileyo ukuthi sisungule njalo inhlanganiso emile abantu abagogekileyo bakobulawayo ngasengisebenza njalo kuleyo nhlanganiso yobulawa progressive residence association ngingumsekeli kwethelimana yikho kwangiphathisa kakhulu ukuthi ngiyenelise ukuthi ngikhangele ubulawayo wonke ujikelele hlangana nabakhokheli bonke abakhona ngobulawayo kwangisondeka kakhulu ukusebenzisana nomansipala lokuncedisa omama ukubafundisa ngezingwalo lezihlekelo zedolobho lakobulawayo yikho kunginike isibindi esokubana yebuma ngithungamele iwadi yengukhansila
singabona inani labesifazana likhuphuka yini ezikhundleni zokukhokhela lapho emakhansili lakwezinye izigaba
hayi ngibona ngathi sisasibela kakhulu manje ukuthi ngiyasaziya ngikhangela nje inhlanganiso zonke zizathatha isikhathi ukuthi sibona abasifazana sanda ekukhokheleni inhlanhla-ke kathi esiyona leyo indaba e-proportional representation
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo ukhansila ka-ward 23 enkulumane kobulawayo esixoxelaye oke waphatha isikhundla sikamsekeli kasodolobho oke waphatha isikhundla sikameya wedolobho lakobulawayo okwesikhatshana asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni owutsha lilami uSthandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington
siyabonga Sithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba
Ngali tshona njani izilwandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Dande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Difa wajaphi bangodube sihlaziya umthetho omutsha owezokulobola kumbe ezokutshata umthetho lo uthi owesilisa ulalo ilungelo lokungabhadali amalobolo nga efuna ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu lokubana ijaha liyenelisa ukuthi lizihlalele nonkosikazi engakhiphanga amalobolo yinto enjani le nxa ukhangela isintu sakithi
umthetho lo wabugande mina ngowami umbono ngibona ingathi lapha sebesuke bahamba kakhulu bafinyelela lapha okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo ngoba lokhu ngibona ingathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu bangathathi isintu basihlanganise nepolitiki ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa nepolitiki noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela sebefuna ukuthi basifake ngakhona kuzadiliza izinto eziningi ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe njalo kwenza isizwe sibe lesizotha
manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi hayi akusocala ukungabhadali amalobolo ubona ngani kungaba njani ezindlini lapha ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa yokuthi umuntu yabe ebhadela amalobolo ungasitshela ukuthi ngamafitshane kubona njani wena lokho
ukubhadala amalobolo babugande kuyisintu sethu njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana lakwabozala ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto eziyabe zenzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabozala umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona ngoba esazi ukuthi ubuhlobo bakhe laba kwabozala ubuyakhile baphelela bonke ingakho kuqakathekile njalo ukubhadala amalobolo kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe ngoba besazi ukuthi into leyo yahlanganyela abadala kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba esiyahlala kuphela engazange walotsholwa laloba kungaze kuvele uhlupho bani akukolula ukuthi usungaya kwabakwenu zala ukuthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlanela lo emzini wakho ngoba kuzabe sengathi bayakuza ukuthi kanti wena uyabe ungubani njoba uyabungaziwa kodwa ke nxa ukuthi usaziwa imfanelo zakho zenzile zonke kuba lula ukuthi umntwana nxa ungabe ukhona ongahambi kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle so lokala ukwenza ukuthi impilo ibe enhle labantwana bakhule begoqekile bendawonye ukwenzela ukuthi le future abantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo abakhulela ngaphansi komama munye lo baba munye
lo ke bekungumnumzana Difa wajaphi bangodube ebesiqoqa la uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilayo
siyabonga Chris kuhlelo abaculi bethu namuhla sihamba lomculi werumba uIshmael Ndlovu ongumkhokheli weqembu elidabuka elupane eleslender and unity boys bona abethule idlalade elitsha namuhla elilesihloko esithi ubunyama lokukhanya akuhlangani undlovu usihlephunele ingoma ekuleli dlalade elesihloko esithi isikhohlakali sendoda
Postpiki promote amadoda yeah amadoda sekhona njalo futhi ngikubele kamodade wethu abachiwe emakhaya ngithola semzini yabo hey umuntu ekhamba ebhulule mfana umina ngizobuhlu ngubaba wabantwana bami bantu wahamba wakhohlekayo baba
Sanibonani balaleli, sanibonani balandeli. Ngithe ngizoyethula i-single track kukanti i-albhamu elisha elishisayo liyabuya. Ntambama liyabe selitholakala abantu bakithi. Kungakho ngithi leli qembu engihamba ngalo Slender and Unity Boys elupane amagontena amade komnyambambeni. Yikho lapho okukhulele khona ikhehla loneli elizwa likhuluma kule ndawo.
Isikhathi sonke lesi sakhumuzi wethu kambukhohlwa mina. Isikhathi sonke lesi sakhumuzi wethu kambukhohlwa mina.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sitholakala ku 067 919 2329, 067 919 2329. Yeah, la ku YouTube channel abantu bakithi ngiyatholakala ngo Stand and Unit Boys. So iyo indlela elingasixhasa ngakhona kumbe ngithi indlela elingasupporta ngakhona, ti ama cap, jacket, t-shirts ayatholakala. Kuthi ama USB iyathola ngo-R120. Kuthi i-memory card iyatholakala ngo-R70. Kuthi i-CD liyatholakala ngo-R60.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Ihlale ethembeni bantu bakithi ngazo zonke izikhathi. Mhlaka 25 November bantu bakithi siyethula i-CD elitsha lithi ubunyama lokukhanya kuhlangana. Likhokhelwe yiyo le i-single track.
Insizwa yaselupane u-Ishmael Ndlovu ehamba leqembu lakhe le-Slender and Unity Boys. Ibehlabela-ke kamnandi besigqibela uhlelo. Sikhangele impumela yemidlalo ye-Castle Lager Premier Soccer League. Yada Stars 2, Dynamos 1, Black Rhinos 1, Simba Bora 0, FC Platinum 2, Shesham 1, ZP Kariba 3, Cranbourne 0, Bulawayo Chiefs 2, Manica Diamonds 2, Greenfield 2, Triangle United 1. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungami lenkomo kololokwana kwamatukanduna muyizele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.